ungaziwore ubikwa ethunjwe lapho elubhekise edale lephalamende wanelisa ukuzithatha ividiyo ngesikhathi labo bantu akade behlome ngezikhali zohlobo lwe-AK bemthatha. Abamthumbileyo laba babikwa beyemchiya endaweni yasemazowe elamanxeba aveza ukuba uhlukunyezwe langokutshaywa walinyazwa kakubi. Okhokhela iqula lamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC umnumzana Amos Chibaya utshele intatheli zindaba ukuthi kuyabadanisa ukuthunjwa kwamalunga abo okulokhu kuqhubekela phambili ngaphambilini langemuva kokhetho olwenziwe lonyaka.
A pattern of injections is also a big worry.
Sikhathazekile kakhulu, bahlatshwa ijekiseni laba bantu. Abathunjwayo bahlatshwa ijekiseni elilomuthi ongaziwayo. Lokhu imizamo yokubaceda abale mibono eyehluke kweZANU-P F.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-P F, umnumzana Farai Marapira, uyakulandula ukuthi abebandla lakhe yibo abathumba abe-CCC.
There's been no proliferation of evidence. Let us develop our country, let us move on. This election issue is behind us.
Akukho ukufakazi balokho. Kasiqhubeni imisebenzi yokuthuthukisa ilizwe lethu ngoba ukhetho solwedlula.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi laye usole okwenzakale kungaziwore.
Sithabe umthetho, abambe umthetho ngendlela abamele babambe ngawo. Abantu abenze lokhu kumele babanjwe, bahanjiswe entolongweni. Ilizwe leli wonke umuntu kumele afile ukuthi uvikelekile ngomthetho welizwe, hayi ukuthi kulabantu abazivikelwa ngumthetho kunabayo labanye abangavikelwa ngumthetho.
Embikweni wabo phezu kwalolu daba abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi kumele uhulumende abone ukuthi iyalondolozwa impilo yezizalwane zakhe zonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Themba kuye moyo uthi kuyinto eyangisayo lokho okwenzakala kulabo abakumabandla aphikisayo ikakhulu ele-CCC.
Masiloke sibona abanye bedojwa ngamunye ngamunye, sokusibisela emuva sisikhumbula igugu rawundi lapho abantu ababedojwa ngamunye ngamunye beqatha.
Umoyo uthi kumele kwenziwe uphenyo batholakale laba abenza lesi sihluku njalo bajeziswe.
Labantu abathumbayo laba bathumba bethwele i-AK, umbhobho osetshenziswa ngabantu abasebenzela uhulumende, osetshenziswa ngamabutho ethu, osetshenziswa ngama-CIO wethu. Khonoku kukodwa kusitshengisa ukuthi kulokubola okukhona kuhulumende.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Victor Dube uthi kuyethusa okwehlele ungaziwore.
Angiboni kuyinto ecuqondileyo njengoba kathe siyakubona sokusiba le-SADC siding with them, so which means sibe lamandla of hunting down abantu bonke abangabafuniyo.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo owenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute uthi kuyadanisa okwenzakala elizweni.
I-opposition kuze bengene ephalamenti bafakelwe ukuthi berepresente abantu, bebone ukuthi abantu bakhulumane ephalamenti lawo bekhulume. Njalo iZimbabwe ihlala sikhuluma ukuthi ayiso democracy kodwa kuthiwa yi-securocracy, securocratic state. Indlela i-operator ngayo ihlukene lamazwe wonke lamanye.
Isikhulumeli samapolisa eZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshelela umsakazo ukuba ubengakawutholi umbiko phezu kokuthunjwa kukathakuzwa ngaziwore. Wathembisa ukuba bazoluphenya lolu daba lapho seluthe lwamangalwa emapoliseni. Iphephandaba lebulenjini eleZim Live lithi amadoda aphuma kuvidiyo ethethwe ngungaziwore ngabacuphi uNicholas Kajese lo-Abraham Pasi. Istudio 7 kayenelisanga ukuzwa icele lamadoda lawa lapho sisiya emoyeni. Lokhu ayisikho kwakuqala ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe ngezombusazwe ngenyanga edluleyo. Elinye ilunga le-CCC owake waba ngummeli wemavukuthafara edale lephalamende umnumzana James Chidakwa laye uthunjiwe watholakala elamanxeba okutshaywa walinyazwa kakubi endaweni eye-Acturas. Amanye njalo amalunga awe-CCC onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri neTsai Marova bathunjwa bahlukuluzwa ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.